okumele sikunanzelele lokuqala ukuthi abantu balandela lapho okulamandla khona engathi ngolwasemzini people follow power. So amalunga ezanupf loba babengasi be-team lakhosa be-G40 kodwa basele phakathi sebebonile ukuthi icele labo ele-G40 selitshelwe ngamanzi, yikho ke bayagijima labo bezama ukuthi bazipositione ukuthi bangene ngaphansi kwezanupf ngoba vele abantu balandela lapho kulamandla khona. Umuntu ucabangela ikusasa lakhe ukuthi nxa ngisele phandle kambe mina le muli yami kuzahamba njani, abesezama ukuthi ayezincengela ukuthi laye abantu bamzwele kuma-primary elections. Ibandla leli ele-National People's Front akukacaci kuhle ukuthi kambe lingabe linabantu abaningi ku-ground yini. Yebo, yesibonile besiba lo mhlangano emaswingo lapha ade kulabantu khona, kodwa umhlangano akade use-wall kasikaboni besenza amarali afanana lawo NDC Alliance lapho esibona kugcwaliswa abantu ezibhedeni lakhe sakubona kusenzakala e-White City, sakubona kusenzakala la kwezinye indawo lapho kwenziwa khona imihlangano. Sisazone silokhu sithukungula siya phambili ukuthi kusiyafika uJuni kambe basebeyanelisile yini ukwenza amarali.
Ngokubona kwakho ngeliphi ibandla eliza ngqo?
Kunzima ukutsho ngoba okokuqala kusuka kube nzima ukuthi nxa amasotsha athatha amatank bakhipha imbhobho emkhulu bayifaka ezitaradeni ze-RR esasikwazi kwakuyi-treason ukuthi bese beqhubela abantu nje umbuso isibona ngani lokho akusezokwenzakale. Uhluphe esilubonayo okwesibili ubudlelwano bebandla le-ZANU-PF leBhilithane ikakhulu ibandla le-Conservative Party ekuyiyo eyapha umgabe umbuso ngo-1980 kukhanya ubudlelwano osobukhula osokwenza ukuthi sibuyele ukuba ngamalunga e-Commonwealth.